ngaqeqeshela lapho kuvuke khona umsebenzi, kodwa-ke njengoba ngihlala iminyaka eminingi kakhulu emazweni bengicabanga ukuba sekhaya. Ewakathe sangisoze ngibuyele e-England ngoba kuyaqanda iwinter, futhi into ngihamba ngisiyabulawa ngumqanda nje ngizasihlalela ekhaya la. Ngesikhathi leso ngisekhaya kungavuka umsebenzi ngizawuthatha. Nxa umsebenzi ungavulekanga sokuphela iwinter e-England, sengizabuyela-ke ngale eba ngibuyele eyo-Vetown ongangikhotha khona, kumbe ngihambe ngezenzela i-license yami, kumbe ngiyodinga umsebenzi. Kodwa-ke lapho kuvuke khona umsebenzi njengendoda ngihamba ngebanga. Ngibona ngathi lokho engikufundileyo kwale ndawo kungenza kube ngumqeqeshi okhulileyo ngoba i-experience yangikhona inkulu kakhulu.
Izinga lenguqu olona elizweni ongathi lingaphi? Kusangomdlalo wenguqu esasiwujabulela kudala kumbe sokutshintshile?
Ngibona ngathi phakathi enkundleni yomdlalo kusangomdlalo wenguqu, but abantu abaningi sebabona icebo lokwenza imali ngenguqu. Njalo labo bantu abasebabona ukubona ukwenza imali ngomdlalo wenguqu yibo abaningi bangikhona abakulokhu esingakuthi thina i-opposition yesikhiwa. So umuntu angikhona nxa yena engekho ku-gravitain yena leyana uyabe phandle bangumthini. Mina ngithi madoda, nxa wena ungekho phakathi lo evotele lanyaka for iminyaka emithathu, isapote for iminyaka emithathu, okwakhe kungaphela la usuqeqesha usufake ibizo lakho ukuthi uthole isikhathi lesiya lawe sikusapote kusiya phambili. Because kathesi sokungokutshintsha lokhu utshintsha lokuyana akwakhiwa lutho. Sithi-ke bona laba abafuna ukuthi kutshintshe ulutho, xa kuyukuthi ufuna ukuthi ungene ku-FIFA kumbe ufuna ukungena ku-Highlanders, ungakangeni ngicela ukuthi usitshengisele ngezenzo ozakwenza. Ungasitshela ozafika ukwenza, uqalise ngezenzo. Sithi ama-under 10 e-Highlander leyana, kumbe uhlale emazweni njengalaba abagcwele ku-Facebook laba abakumthinta, kumbe uhlale emazweni, thumela ikhithi phela yama-under 10 sibone ukuthi i-Highlander ithanda kwakugqoka. Kulabanye abayithanda bebhala kubo-Facebook laphana, kodwa siboni isenti on the ground. Ngoba thina ndoda siyake siswele yona i-$25 yokuhambisa umfana ku-SS, hlale kuthi ukubana funa i-SS, kodwa kulabantu ababanga umsindo laphana. So ngithi madoda, asikhulumeni sisenze sisapote izine nalo khona ephambanisi lawo kusasa kuzabe kunguwe, senzele siku-oppose. So asisapoteni positively, singasapoti okokubukwa njengabantu abangambanga esikweni.
Siyazi into kazimanga kuhle kuqembu lesizwe elama-Warriors, alubana uthe waphiwa umlando wokuliqeqesha kungaphi lapho ngalungisisa khona?
Hayi, iqembu lesizwe lalo futhi lifuna ukunceda. Ngithi uyabona ukuthi kathesi sibe sithole nzima ubhuti lwa omuthi Phasuka, ngibona ngathi umqeqeshi okwaziyo esingisi. Kodwa uyezwa kuthiwa umfana oyedwa u-Stark e-Turkey akala mali yokubuya ekhaya. So kuthiwa i-organization leyo eyiyo ephethe ezenguqu iyehluleka. Yes, ngabe sehluleka, but mina ngihlala lapha eZimbabwe ngakutshela ungawalker from First Avenue kuBulawayo uzefika ku-2030 ucela i-R5, akula muntu ongakunika. So ama-organization amaningi awabhora asoma-organization aleka imali, but thina kufanele as abantu especially abantu abaphansi sibe lo muntu okuthiwa yena xa kubiza umsona uyamthengela itikiti lewini, ilize lize libe right. Aso secret ukuthi lize kalikambali, kodwa-ke ngasincedisaneni ngendlela ezinjalo ukuthi uncedo esilufunayo ukuthi i-corporate world ivele kayisaqinanga kayikho, sokusele ama-individuals. So ujohn Ncube ose-Australia engazimisela ngesalari yakhe ngoba ngale lapha ahola khona uyakwanisa ukuthi ancedise, ngancedise something. Sithi sikhala sisenza uncedo ngoba madoda abantu ebuhlungu kulokutshona labafana abalambile, kodwa omunye umuntu ekwazi ukuthi ukukhulume ngale phandle. The most important thing esingayenza ukuthi sincedisane madoda ukuthi nxa kuthiwa umafu nangole qembu lesizwe, isizwe isidu sokuthola thi sithi hayi mafu asimfuni, asisebancediseni umafu isibangatake asiphiwe siphele, kumbe siyinkothe phakathi, kodwa phakathi lathi sike sancedisana saya phambili. Benza njalo vele abantu abasebenza kuhle.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa kuqembu le-Highlanders mhlawumbe abalandeli labakhokheli labadlali?
Anginabasupport, ngifisa ukuthi sonke siwasupport, and mina ngokubasupporta kwami ngibona ngathi khathesi nxa kuyukuthi kumbe ngiyasuka lapha ngibuyela emazweni, angisoze ngijoyina amaqembu lawa abhalayo. Ngizajoyina igroup labangani bami sithi sifuna uku-adopt uzibani, si-adopte umfana ku-Highland omyedwa siyithengele amabhutha, sibone ukuthi nxa kuyekhempu i-scattered folk, kumbe sithatha ama-juniors sithatheni under-14. So ngithi kubantu be-Highlanders, asisapoteni ngezenzo, wenzeni. Nxa ungenzanga lutho, thula uzenze something.